So we see card descend about VOA in the belly.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Lyamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe. Ukula bantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekele ukuthi kubulekhe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele uqale kulungisa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi.
Baningi abantu asebethenga impahla etshiyeneyo beyigcina ezindlini besisaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kule hungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe leMelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala kobulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. Ugogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akwengezwe, kwengezwe ngeqiniso, akho nto kuphindwe kuyekelwe abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza i-lockdown kaba yenza i-lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane olunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyalisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala kusenziwa njalo ngoba heyi izinto sezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake bayalalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Lami lapho uhulumende uvumelana layo kulokhu.
Umnumzana Kisdon Mbedzi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe emngcelweni wakwele South Africa leZimbabwe okulabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Umzamo kahulumende maybe ungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle sikhangelele ukuthi kona iwinta ngoba ngathi isikhathi samakhaza sisalwe nyanga ezimbili maybe kusayothi ekupheleni kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede lo uthana sizokuqeda ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathane sincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulapha phila khona ngoba kulapha thola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala botha bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
Baningi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lo-lockdown.
Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungisa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. La kuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mchokojo. Ngesizathu sokuthi amasotsha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemethe kavele xa utesta bona labantu abavele egole abavele eBotswana lezi muli zabo bona laba sebehlangane lazo ababaleki kuma quarantine center akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemetheki. But khonokho kungalungisiswa mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zeni. Sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown okwakathesi hayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona.
Umnumzana Nkosi khona kukhuphe lawe uyakusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njalo kula mali eZimbabwe njalo kula kudla. Ngawe uyakwazisa ukuthi anike abantu ukudla list ngabe kungcono. Ngabe abantu babuyela ezindlini bavalele ezindlini njengabo. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu kudla ukuze abavale ngoba abantu vela ngaka baze bavume abantu kalesa ngeke bavume into yasezitshela ukuthi nga kuyikufa ikufa ngoba nga ngabe yabanika abantu imali ebaholisa labantu imali le mabhenki ekwazi ukufaka imali ngabe list kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenana endlini madoda uzabe linika ngenyanga elinika ukudla okuyanele.
Umnumzana Sima yedwa Ndlovu uthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ekhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Jabalala othi kumele abantu badinge indlela ezijeneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwebantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imaski. Uma engena esitolo asanitize. Uma ephuma esitolo kubalulekile ukuthi uma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezi fonyo lezi amamaski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usikhuca mfundo uSolwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo empila hospital kubulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Kuyandanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu usongezana inyanga ezine ukhuluma labo mbatshela ukuthi kulento embi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalisa ukuphela ngezinamba eziningi. Njalo nxa bengatshintshanga hayi amaviki amabili amathathu babe sebetheni okuzwayo lapha.
Izibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala bele-COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamathumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo njalo lembiko ethuhulumende ulakho ukuvala ngci ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa indlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa. Mina ngiziboni iqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelede engangizenze kuqala. Isifiso sami nje yikuthi ngabe basinike isikhathi lamalanga nje sasilungiselela kuhle ngoba nxa kuyikuthi liqiniso asazi ukuthi kuyabe kuzasithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kulehungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebenza i-panic buying yonke indawo. Sebegcwala e-town bezama ukuzobethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le ekhanangani izaba kusasa mhlaka 20 i-lockdown mahunga abantu baphanikile kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bepanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Qala ehlisi kwakudojwa-dojwa kungafani. Kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengela. So kwasi-affecta, kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Ayi mina ngathatha ngizoza ngithi khona silumelele lolulanga ngoba sikatshelwa lutho upresident kakayenze announcement ukuthi kuzaba le lockdown. So thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelika bathi emgoqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginje nje angikathengi ngisho even impuphu yokuthi abantu abambeyedle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe town. Angazi lokuthi mina le mbuli yami siza kudlala kuzaba nzima vela kusoze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla lezanu PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla le-ZANU-PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika, $200 million, kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba, ama-combine harvesters lokunye abakhuqela umongameli Emerson Mnangagwa, owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwelebhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli ele-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono, isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okujiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media lapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu, njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis ubelesifo semvukuzane, ngomunye wabalunywa izinja bathaka kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ubelilunga ledala le-House of Representatives khonapha kwelemelika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Benganamasiko
senziwe manje
ngelobaba mkhulu.
Uthelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhangela udaba lomlamu. Kambe umlamu ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kweBotswana. Lo baba umnqondo banzi Magonya ukhona ngale ke eBritane. Lezincwadi zamasiko esintu. Umlamu lapha ekhaya ngubani Madube?
Ngisintu unxa ngithengathathwa njoba ngithethe abafowethu usisi wami kumbe umna wami ngilandele umlamu. Ngathi umna wami vele ngisintu ngiyumlamu ubaba lo ngithethe.
Magonya?
Yebo Mthembu.
Umlamu bani lapha ekhaya?
Hayi lami ngiyalibingelela balaleli. Njengoba uMadube ekutsho Mthembu. Umfo wabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingqe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo.
Ehe, pho Madube lapha-ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani?
Ube ngumuntu oba very close to Magonya, aphinde abe very close to him niodadewabo. Kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esesidlulekiso. Isikhathi esesikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle, ziphinde zenzakale ngendlela engarayithanga. Umlamu uyakwazi ukuba ngumlamu bowumlamu sibili ibe too close lo baboyabe ngithethe esendlini. Kungabi le enye into nje oyicabangelayo. Umlamu uyaphinda futhi abe ngumlamu abe too close lobaba ngithethe endlini kuze kugcine kuzala umntwana. Kugcine kubuya umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya. Umlamu lapho abe hambe khona uright, akakho right njalo ekusebenzeni kakhulu kuloyi abe the one thatha lapha ekhaya.
Baba Makhoya?
Yebo Mthembu.
Umlamu ume njani khonapho-ke nxa sukhangele yena wena ngokwakho?
Hayi ngiyakwazi ukuthi ufuna ngithi amata agobhoza Mthembu. Hayi kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambe ibele. UMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamu ibele ligcine liphuma uchako. Yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya. Kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma lomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume lidliwa ngesinye isibungu phandle. Kungakho ukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembu. Ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi kube into oyikhulumisana lwangu kwakho likuvumelane.
Ehe, Madube, ungakumela lokho?
Hayi. Hayi, angeke ngikwazi ukumela. Mlamu kumela kuhloniphe umuzi wakhe. Phinda hloniphe umuntu engihlala naye. Umuntu engihlala naye naye engakhangi ubambe ibele lize liphuma uthaka. Ubamba ye wangokwakudala asazi ukuthi abadala babebamba njani. Babenibamba kungabi neyinye into eyenzakalayo but wakhathesi sibili uyabamba sibili uchago luze liphuma.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silomama uSakhile Liline uMadube lo baba uNqondobazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Ikude bana kuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngumkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi okukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Kuhlelo silomnashe Mtutsa webandla lesanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana ngalolu daba.
Umkhankaso lo umkhankaso oqhakathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi. Abantu abaningi abasakwanisi, abasenelisi ukubana bethole ukudla, uhamba esibhedlela akula mithi. So lokhu kuyasitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga. Ngakho ngokufaneleyo uZulu kuqakathekile ukubana etshengisele ukungathabi, ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu lwenziwe yi-corruption.
Siyezwa amalunga awebandla lezanu PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe beziboshela isikhathi. Ukubona njani lokho?
Kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sitha silweni le-corruption labezanu PF bebuye bethi asibambisaneni izandla, i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe. Asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu wezanu PF layo kumele ithakazelele.
Sikuzwile Dube, siyabonga ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaMnashe Mtutsa webandla lezanu PF.
Ya, ngiyabonga brother Mike. Ukuthengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe. Kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa amaplans akamhla ka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele. Khona amalanga adlulileyo nalawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama positive cases abelokhu esiba maningi, abantu lokhu bebanja bele COVID. So siyabona ukuthi ngendlela esisikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili. So ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID olokhu khona. I-COVID ayilungiswanga nguhulumende, i-COVID ayilungiswanga izanu PF, kodwa umkhuhlane okhona emazweni wonke. Siyabona okwenzakala e-South Africa, siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe, asikufuni ukwenzakala kwelakithi.
Abantu bayakhala ngale ndaba yenkohlakalo elizweni Mtutsa. Ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na?
Engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo. Nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa, ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo. Siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health. Kuyatshengisa ukuthi hayi, izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo.
Hayi, sikuzwile Mtutsa. Sa isikhathi yiso esesidliwe ngumangoyi. Sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe Mtutsa owebandla lezanu PF ngokungena kuhlelo. Isikhathi du mthwakazi omuhle, kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwi ukuthi sabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungadinwa lakusasa. Sike sizwe owamanje ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye ama version angathi lona lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale ivesi kaDavida. Namhlanje bemfuna sikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kuba ngcono kulalowo mnyaka esidlulekiwe. La namhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze utshone umelela ukuthi engxenye yokusasa kho lapha enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova kuthi ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usizwa ubuhlungu. Lusuku olwenziwe nguJehova uthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho akulandaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutho olungayenzakala, kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwana abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizathiwa sebebhubhile. Ukho konke khonoko uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe uJehova okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolu suku. Ngakho ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngxenye Christmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi lomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPawulu uthi yena ungabeki usithi kusasa nizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo okubahluphayo, bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube.